isahluko 39, isikhathi sokuhlupheka. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uzasukuma, umbusi omkhulu omela abantu bakini, njalo kuzakuba khona isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuqaleni kwezizwe kuze kube ngaleso sikhathi. Kodwa ngaleso isikhathi bazakukhululwa abantu bakini, bonke abazatholakala bebhaliwe egwalweni. Daniel 12 verse 1, GC 613.1. Nxa ukuchunyayelwa kodaba lwengilosi yesithathu sekugqitshiwe, umusa wokuncengela izoni emhlabeni lawo uzabe usuvaliwe. Abantwana bakaNkulunkulu bazabe sebewuqedile umsebenzi wabo emhlabeni. Bazabe sebeyamukele imvula yokugcina, yona eyikuvuselelwa okuvela kuNkulunkulu. Njalo bazabe sebelungiselelwe ithuba lokuhlolwa elizabe liphambi kwabo. Ingilosi zizabe ziphambana, ezinye zinyuka zisiya ezulwini, ezinye zisiza emhlabeni. Ingilosi evela emhlabeni izamemezela ukuthi umsebenzi wayo usuphelile. Umhloliso wokugcina sulethiwe kubo bonke abaphila emhlabeni. Njalo bonke ababonisa uthando lokulandela intando kaNkulunkulu sebamukele. Uphawu lukaNkulunkulu oluphilayo. Ngaleso isikhathi uJesu uzakuma umsebenzi wakhe ukuncengela abantu ethempelini elisezulwini. Uza kuphakamisa izandla zakhe amemeze ngelizwi elikhulu ethi, kuphelile. Njalo zonke ingilosi ziza kubeka imiqhele yazo nxa esenza isimemezelo esilandelayo. Owenza okungalunganga kahlale esenza okungalunganga. Longcolileyo ahlale engcolile. Lolungileyo ahlale elungisisiwe. Longcwele ahlale engcwelisiwe. Sambulo 22 verse 11. Impilo zabantu bonke ziyabe sezihlolisisiwe. Abanye besiya ekuphileni, njalo abanye besiya ekufeni. UKristu uzabe senzile umsebenzi wokubuyisa abantu bakhe, njalo wesula izono zabo. Inani lombuso wakhe lizabe seliphelelisiwe. Umbuso njalo lamandla lobukhulu bawo ngaphansi kwezulu lonke uzabe usumelele ukunikwa indlalifa zosindiso. UJesu uqobo lwakhe nguye ozakubusa njengenkosi yamakhosi, njalo lombuso wababusi. GC 613.2. Nxa uJesu ephuma ethempelini, umnyama uzakwembesa bonke abaphila emhlabeni. Esikhathini lesi esisabekayo, abalungileyo kuzamele baphile phambi kaNkulunkulu ongcwele, bengaselayo ummeli obancengelayo. Amandla abekade enqanda ababi azakususwa emhlabeni, njalo uSathane uzabe eselamandla okulawula bonke abangamukelanga iqiniso. Umusa kaNkulunkulu obukade uncenga abantu okwabanga elide kangaka uzabe usuphelile. Umhlaba wonke uzabe ususalile isihawu sakhe, waphika uthando lwakhe, njalo wavoxa phezu komthetho wakhe. Bonke ababi bazabe sebedlulile umngcele womusa. Umoya kaNkulunkulu abawuphike okwesikhathi eside, ngalesi isikhathi uzabe ususiwe. Ngenxa yokuthi bazabe sebengelamthunzi womusa ukuthi ubasithele, bazabe sebengasavikelelanga emandleni omubi. USathane uzaphosela bonke abazabe bephila emhlabeni phakathi kobunzima obukhulu obuzaba ngobokugcina emhlabeni. Nxa ingilosi zikaNkulunkulu zimisa ukubamba imimoya emibi eqhamuka enkanukweni zabantu, wonke ububi buzayekelelwa emhlabeni. Umhlaba wonke uzaba phakathi kokubhidlizwa okubi kakhulu okwedlula lokho okwehlela idolobho laseJerusalema endulo. GC 614.1. Ingilosi eyodwa endulo yenelisa ukubhubhisa wonke amazibulo elizweni laseGibhithe, okwabangela ukuthi ilizwe lonke ligcwale ukububula. Nxa uDavid wayeseyenze isenzo esiphambene lentando kaNkulunkulu esokubala abantu, ingilosi eyodwa yaletha isifo esikhulu kakhulu esaba yisijeziso sakhona sokona kwakhe. Amandla okubhubhisa afananayo ingilosi ezingcwele ezenelisa ukuwabonakalisa nxa uNkulunkulu ezithumile, azasetshenziswa zingilosi zikaSathane ngesikhathi lapho uNkulunkulu evumile. Kule mimoya kathesi izafinyelela indawo zonke, iqiniso libonakale ngokucaca kwalo, njalo abantwana bakaNkulunkulu abathembekileyo bazaqamula amaketane wonke akade ebabophile. Ubuhlobo lobudlelwane basemabandleni, konke lokhu kuzaba sekungasela mandla okubenqabela ukuba bamukele iqiniso. Iqiniso lizabe seliligugu eledlula konke. Kungakhathalekile, kuzaba kulezitha eziningi ezilwisa iqiniso. Iqula labantu elikhulu lizakwamukela iqiniso lime ngasohlangothini lukaNkulunkulu. GC 612.2. Kule mimoya kathesi elungeleyo ukuzibonakalisa emhlabeni, emelele kuphela imvumo yokuletha ukubhidlizwa emhlabeni wonke. GC 614.2. Labo abalandela imilayelo kaNkulunkulu ngesikhathi lesi bazabekwa icala lokuletha izijeziso lezi emhlabeni, njalo bazabekwa icala lokubangela inguquko yonke ezabonakala endaweni edwaleni, njalo lokuphithizela lokuchitheka kwegazi okuzaletha usizi emhlabeni wonke. Amandla abekade eholela ukushunyayelwa kwesixwayiso sokugcina azabe esezondise abenzi bobubi, ulaka lwabo luzaqondiswa kibo bonke abazabe beyamukele udaba lolu. USathane uzaletha inzondo enkulu ezabangela umoya wokuhlukumeza. GC 614.3. Nxa ubukhona bukaNkulunkulu sebubusisiwe ngokokugcina esizweni samaJuda, amapristi ndawonye labantu abazange bakwazi lokhu. Loba nje babengaphansi kwamandla kaSathane, njalo babekhokhelwa yimizwa emibi leyesabekayo, babelokhe bezibiza abakhethekileyo bakaNkulunkulu. Inkonzo zonke ezazisenziwa ethempelini zaqhubeka njengenjwayelo. Iminikelo yenziwa elathini elaselingcolile. Izibusiso zansuku zonke zazinikwa abantu ababelecala lokubulala indodana kaNkulunkulu ayithanda kangaka, njalo babelokhe besenza imizamo yokubulala abafundi njalo labapostoli. Ngokufanayo, Nxa isinqumo esingaguqulekiyo sesiyenziwe ethempelini lasezulwini, njalo lesiphetho somhlaba wonke sesibekiwe, labo abasemhlabeni abasoke bakwazi lutho. Inkonzo zonke ezenziwayo zizaqhubeka zisenziwa ngabantu umoya kaNkulunkulu ozaba usubatshiye kudala, njalo lamadlabuzane avelela kuSathane azabafuqela ukuthi bafeze injongo zakhe ezobubi, kodwa kuzabonakala sengathi ngumsebenzi abawenzela uNkulunkulu. GC 615.1. Njengoba usuku lweSabatha luzabe selwenziwe, kube yindikimba yempikiswano phakathi kwamaKristu, abaholi bamabandla ndawonye lababusi bamazwe bazabe sebebambene ukufaka umthetho wokuthi kukhonzwe ngosuku lwangeSonto, labo abalutshwana abazaqhubeka besala ukulandela umthetho lowo bazamukelwa njengezitha zomhlaba wonke ezifanele ukutshabalaliswa. Kuzafuqwa ukuba iqula leli elabantu abalutshwane eliphikisa umthetho webandla, njalo lowelizwe akumelanga bavunyelwe, lokuthi kungcono ukuthi bahlukunyezwe bona kulokuthi umhlaba wonke ungene phakathi kwesiphithiphithi, njalo lasesimeni sokungalandelwa kwemthetho. Isizathu esifananayo sasetshenziswa eminyakeni eminingi eyadlulayo kuKristu, silethwa ngabaholi bebandla. Kungcono kithi, watsho uKefasi, ukuthi kufe umuntu oyedwa afele abantu, ukwenzela ukuthi isizwe sonke singabhubhi. Johane 11:50. Amazwi lawa azabonakala sengathi alesisindo, njalo ekugcineni umthetho uzafakwa ozamelana lalabo abazabe begcina usuku lweSabatha ngcwele olutholakala emthethweni wesine. Njalo umthetho lowo uzatsho ukuthi bafanele ukujeziswa kalukhuni, njalo uzanika abantu imvumo ngemva kwesikhathi esithileyo ukubabulala. Lokho okwenziwa libandla leRoma endulo. Kuzakwenziwa kulabo abalandela imilayo kaNkulunkulu, kukhokhelwa ngamabandla alamuhla azabe esehlamukela iqiniso leBhayibhili. GC 615.2. Abantu bakaNkulunkulu bazadlula phakathi kokuhlupheka okukhulu, njalo lensizi ezesabekayo, okuyisikhathi esichazwa ngumprofethi uDanyeli njengesikhathi sokuhlupheka kukaJakobe. Inkosi ithi, sizwile ilizwi lokwethuka, lelokwesaba, lelokuswela ukuthula. Kungani ubuso bonke bunyukumele? Maye, lukhulu lolu suku, kalukho olunye olunjalo. Kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe, kodwa uzakhululwa kikho. Jeremiah 30:7. GC 661.1. Ubusuku bokuhlupheka uJakobe adlula kibo, nxa wayekhulekela ukukhululwa esandleni sika-Esawu, Genesis 32:24-30. Bumele isehlakalo abantu bakaNkulunkulu abazadlula kiso ngesikhathi senhlupheko, ngenxa yobuqili ababenzayo ngesikhathi ethatha izibusiso zikayise ezazifanele ukuba ziphiwe u-Esawu. UJakobe ngemva kwalokho wabalekela ukusinda impilo yakhe, ngoba esesaba lokhu umfowabo ayezamenza khona. Ngemva kokuhlala lomalumakhe okweminyaka eminingi, wayeselubhekise ekhaya ngemva kokuthola ilizwi elalivela kuNkulunkulu lokuthi ayenze njalo, ndawonye labomkakhe kanye lezifuyo zakhe. Nxa wayefika emngceleni welizwe, wafikelwa yikwesaba ngemva kokuthola umbiko wokuthi u-Esawu wayemhlangabeza lexuku lebutho, njalo wayengalakho ukuthandabuza ukuthi wayelenhloso yokuphindisela. Abantu ababehamba loJakobe ngenxa yokuthi babengahlomanga njalo babengalandlela yokuzivikela, kwase kubonakala sengathi basebeza kuba ikudla kwenyoni zasendle. Njalo phezu komhedehede lokwesaba, kwangezelelwa umthwalo wokuzisola, ngoba kwakungenxa yesono sakhe esasibangele ingozi leyo. Ithemba lakhe elilodwa lalisemuseni kaNkulunkulu. Isiviko sakhe esisodwa sasesingumkhuleko kuphela. Loba kwakunjalo, kazange ayekele ukwenza konke okwakusemandleni akhe ukuvuma njalo lokuxolisa umfo wabo ngenxa yesono amenza sona, njalo lokuzama ukususa ingozi eyayiphambi kwakhe. Kuzamele kube njalo lakubalandeli bakaKristu nxa belanda isikhathi senhlupheko. Kuzamele benze yonke imizamo yokuziveza phambi kwabantu ngendlela eqondileyo, basuse wonke amehlo ensolo abantu abangabakhangela ngawo ngoba bengabazwisisi, njalo lokuthi bazama ukususa ingozi efuna ukulwisana lokukhululeka kwemzwangedwa yabantu. GC 616.2. Nxa uJakobe wayesethumele imuli yakhe khatshana ukwenzela ukuthi bangaboni usizi lwakhe, wasala yedwa ukuba ancenge uNkulunkulu. Waqala ngokuvuma isono sakhe njalo waphakamisa umusa uNkulunkulu ayewubonise kuye, njalo ngokuzehlisa wancenga esebenzisa isivumelwane saboyise njalo lezithembiso uNkulunkulu amenzela zona embonweni abalawo eBetheli njalo naselizweni lokuphephela kwakhe. Manje kwase kufike isikhathi esinzima empilweni yakhe, lapho konke kuye okwase kulenga emoyeni. Ebunyameni lobu obabugcwele ukuthula, waqhubeka ekhuleka njalo ezehlisa phambi kukaNkulunkulu. Khonuke nje wezwa isandla simbamba emahlombe. Umcabango wafika kuye waba ngowokuthi lesi kwakuyisitha. Ngamandla akhe onke waqala ukulwisana lomuntu lowo. Ilanga lathi selizaphuma, umuntu lowo wasebenzisa amandla akhe ezulu. Wathi esemthintile wazizwa esephele amandla, wawela phansi njalo wakhala wancenga lowo ayecabanga ukuthi wayeyisitha. UJakobe wabakwazi sobala ukuthi leyi kwakuyingilosi yesivumelwane ayekade elwisana layo. Loba nje wayesekhubazekile njalo esebuhlungwini, azange alahle injongo yakhe. Kwase kukudala edlule phakathi kobuhlungu lokuzisola ngenxa yesono sakhe, kathesi kwase kumele athole isiqiniseko sokuthethelelwa kwakhe. Isithunywa sezulwini sasibonakala sengathi sasesilungele ukusuka, kodwa uJakobe wasinamathela. Wancenga ukuthi simbusise. Ingilosi yathi, "Ngekela, ngihambe ngoba ilanga selizaphuma." Kodwa uJakobe waphendula wathi, "Angisoke ngikwekele ngaphandle kokuthi ungibusise. Khepha isibindi esingaka lokuzithemba akubonisa lapha. Ngabe wayekwenze lokhu ngokuzikhukhumeza lokuziphakamisa? UJakobe wayezahle afe khonaphana." Kodwa okwakhe kwakuyisiqiniseko salowo ovuma ubuthakathaka bakhe njalo lokungafana lokungafaneli kwakhe. Kodwa loba kunjalo othemba isihawu sikaNkulunkulu ogcina isivumelwane sakhe. GC 616.3. Waba lamandla phezu kwengilosi njalo wanqoba. Hosea 12 verse 4. Ngenxa yokuzehlisa lokuvuma izono zakhe njalo lokuzinikela isono lesi senelisa ukumelana lesithunywa sezulu. Wenelisa ukugagadlela izithembiso zikaNkulunkulu njalo inhliziyo egcwele uthando olungapheliyo yayingeke ifulathele ukuncenga kwesoni lesi. Njengobufakazi bokunqoba kwakhe njalo lesibonelo sokunika abanye isibindi sokuthi balandele umzekeliso wakhe, ibizo elaliyisikhumbuzo okoqobo kwakhe njengoba kwakusobala ukuthi uJakobe wayelwisane njalo wanqoba phambi kwaNkulunkulu. Lokho kwaba yisiqiniseko sokuthi wayezanqoba phambi kwabantu. Wayengesabi ukuhlangana lolaka lomfowabo ngoba inkosi yayiyisiviko sakhe. GC 617.1. USathane wayevezile isono sikaJakobe phambi kwengilosi zikaNkulunkulu njalo wayetshilo ukuthi wayenalo ilungelo lokumbulala ngenxa yesono sakhe njalo wayefuqe u-Isawu ukuthi amhlangabeze ngenhloso yokumlimaza. Njalo nxa uJakobe wayedlula phakathi kobusuku obude ethandaza, uSathane wazama ukumnyathezela ngokuletha umthwalo wamacala akhe ngenhloso yokuthi amenze alahle ithemba, ayekele ukwethembela kuNkulunkulu. Kwasala kancane ukuthi uJakobe alahle ithemba, kodwa wayesazi ukuthi ngaphandle kokuba athole usizo oluvela ezulwini, kwakufanele abulawe. Wayesesivumile isono sakhe ngenhliziyo yakhe yonke, njalo wancenga isihawu sikaNkulunkulu. Wayengeke ephanjulwe ilutho kule injongo ayelayo, kodwa wayeyibamba ingilosi njalo waletha amazwi akhe okuncenga, esehlisa izinyembezi waze wathola ukunqoba. GC 618.1. Njengoba uSathane wafuqa u-Isawu ukuthi ahlangabeze umfowabo ngenhloso yokuphindisela, ngokufanayo uzafuqa ababi ukuthi babulale abantu bakaNkulunkulu ngesikhathi sokuhlupheka. Njalo ngendlela azama ngayo ukubeka icala uJakobe phambi kwezulu, uzaletha njalo amacala ngabantu bakaNkulunkulu phambi kwezulu. Lokhu kungenxa yokuthi ukholwa ukuba bonke abasemhlabeni ngabakhe, kodwa iqula leli elincane elizabe ligcina imilayo kaNkulunkulu yilo kuphela elizabe lisala ukukhothamela amandla akhe. Ngabe bekungenzeka abacitshe embhalini yomhlaba, ukunqoba kwakhe bekuzabe sekuphelile. Uyananzelela ukuthi ingilosi zezulu zibelusile njalo iyacabangela ukuthi izono zabo sezithethelelwe, kodwa akakwazi ukuthi isiphetho sabo sesilungisiwe ethempelini eliphezulu. Uyazazi ngokuphelela zonke izono abalinga ukuba bazenze njalo ukuzaziletha phambi kwaNkulunkulu, ngoba efuna ukuveza abantwana bakaNkulunkulu njengabantu abafanele njengaye okuhlele ukulahlekelwa luthando lukaNkulunkulu. Uzakutsho ukuthi uNkulunkulu ngeke abe elungile nxa engabathethelela izono zabo, kodwa abulale yena kanye lengilosi zakhe. Uzakutsho ukuthi abantu laba bangabakhe njalo bafanele ukuba banikelwe ezandleni zakhe ukuze ababulale. GC 618.2. Ngesikhathi uSathane ebeka icala abantu benkosi phambi kwayo ngenxa yezono zabo, inkosi izavumela ukuba abalinge ngazo zonke izilingo alazo. Ukumthemba kwabo uNkulunkulu njalo lokuqina kokukholwa kwabo kuzahlolwa ngendlela elukhuni. Nxa bekhangela imbali, amathemba abo azatshona, ngoba empilweni zabo bazabona ubuhle obuncane kakhulu ababenzileyo. Bazabe besazi ubuthakathaka babo njalo lokungafaneli kwabo izulu. USathane uzazama ukubethusa ngokuletha imicabango yokuthi isimo sabo asilathemba, njalo lokuthi ukungcola kwabo ngeke kuhlambululeke. Uzabe elethemba lokutshabalalisa ukukholwa kwabo ukwenzela ukuthi bawele ngaphansi kwezilingo zakhe baphambuke ekulandeleni intando kaNkulunkulu. GC 618.3. Loba nje abantu bakaNkulunkulu bazabe begonjolozelwe yizitha ezifuna ukubabulala, kodwa usizi abazadlula kilo ayisilo lokwesaba ukubulawela iqiniso. Bazabe besesaba ukuthi kambe kungabe kukhona isono abangasivumanga, njalo lokuthi ngenxa yokwehluleka kwabo bazakwehluleka ukwamukela isithembiso somsindisi esithi, ngiza kulondoloza ekuholeni lokulingwa okuzafika emhlabeni wonke. Sambulo 3:10. Ngabe kuphela bekungaba lesiqiniseko sokuthethelelwa, bekungeke besabe ukuhlukunyezwa loba ukufa. Kodwa nxa kungenzeka bahluleke ukutholakala befanele, njalo balahlekelwe yimpilo yabo ngenxa yamaphutha ezimilweni zabo, ibizo likaNkulunkulu belingatshaphazwa. GC 619.1. Ngakuma zonke abantwana benkosi bazakuzwa amacala amakhulu azabekwa phezu kwabo, njalo bazabona umphumela wokuhlamukela iqiniso endaweni zonke, njalo bazafikelwa isifiso esikhulu esivelela emoyeni wabo esekuthi sengathi ukuhlamuka lokhu kungaqedwa, njalo lobubi obenziwa ngabantu ababi bungafika emaphethelweni. Kodwa nxa belokhe bencenga uNkulunkulu ukuthi aqede ukuhlamuka lokhu, bazasindwa ngumthwalo wokuthi labo abalamandla okulwisana lesikhukhula sobubi obuzabe bukhona emhlabeni bazacabanga ukuthi ngabe babesebenzise wonke amandla abo ekusebenzeleni uKristu, baqhubeka bethola amandla kuselokuthula emhlabeni, uSathane lequla lakhe bebengeke benelise ukubehlula ngalesi isikhathi. GC 619.2. Bazabubula phambi kwaNkulunkulu bekhomba ukuvuma kwabo izono abakwenze emuva, njalo bazancenga ukuthi bamukeliswe isithembiso somsindisi esithi, kababambelele emandleni ami ukuze enze ukuthula, lami njalo uzakwenza ukuthula. Isaiah 27 verse 5. Ukukholwa kwabo akusoke kwehluleke. Loba nje imithandazo yabo izabonakala sengathi ayiphendulwa khonapho. Loba nje bedlula phakathi kobuhlungu obunzima, lokwesaba, lokudangala. Abasoke bame ukuncenga phambi kwezulu. Baza gagadlela amandla kaNkulunkulu njengoJakobe egagadlela ngayo ingilozi. Njalo amazwi enhliziyo zabo azabe ngathi asisonke sikwekele ngaphandle kokuthi ungibusise. GC 619.3. Ngabe uJakobe wayengavumanga isono sakhe sokweba izibusiso zobuzibulo, uNkulunkulu wayengasoke awuzwe umthandazo wakhe, futhi wayengeke wayihlenga impilo yakhe. Kunjalo ngesikhathi senhlupheko, ngabe abantu bakaNkulunkulu babengatholakala belezono abangazivumanga ebezizahlangana labo ngesikhathi bedlula ebuhlungwini bokwesaba, bebeza kwehlulwa, ukudangala bekungaqamula ukukholwa kwabo, njalo bengeke babe lesibindi sokubulala phambi kaNkulunkulu ukuthi abahlenge. Kodwa loba nje besazi ukuthi akukho okubenza bafanele ukwamukela ezulwini, abanazo izono abangaziveza abazifihlileyo. Izono zabo kudala zahamba phambi komthethwandaba njalo sezayesulwa, futhi abasenilise ukuziletha emkhumbulweni yabo. GC 620.1. USathane kathesi uholela abantu abaningi ukuthi bacabange ukuthi uNkulunkulu kalandaba lokungathembeki kwabo ezintweni ezincane zempilo. Kodwa iNkosi iyabonisa ngendlela eyaphatha ngayo indaba kaJakobe ukuthi ayisoke loba nini yamukele ububi. Bonke abenza imizamo yokuvikela loba eyokufihla izono zabo, njalo abazavumela ukuthi izono zabo zihlale encwadini zezulu zingavunywanga njalo zingathethelelwanga, bazanqotshwa nguSathane. Ukukhula kwezikhundla zabo njalo lokuhlonipheka kwazo kwenza ukuthi izono zabo zibe nkulu phambi kwaNkulunkulu, njalo kwenza ukuthi ukunqoba kwesitha kube kukhulu. Loba nje abadlulisela phambili ukulungiselela usuku lwenkosi, akwenzeki ukuthi bathole ukulungiselela lokho ngesikhathi sokuhlupheka. Kumbe loba ngasiphi isikhathi ngemva kwalesi, indaba yabantu abanjalo ayilangitsho ithemba. GC 620.2. Bonke abazibiza amaKristu bazafika esikhathini lesi bengazilungiselelanga. Bazavuma izono zabo phakathi kokudangala besebenzisa amazwi okudabuka ngesikhathi ababi bejabula ngenxa yobuhlungu abazabe bedlula kibo. Ukuvuma kwabo izono kuzabe kufanana lalokhu okwenziwa ngu-Isawu kumbe uJudasi. Laba abavuma izono ngale indlela bayabe bekhalela umphumela wokona kwabo, hatshi ububi besono sabo. Abalayo imizwa eqotho eyokuzisola, njalo abalayo inzondo yesono edingekayo. Bayavuma isono sabo ngenxa yokwesaba ukujeziswa, kodwa njengoFaro wasendulo bebengabuyela esimeni sokumelana loNkulunkulu, ngabe izijeziso lezi bezingasuswa. GC 620.3. Imbali kaJakobho iphinde njalo ibe yisiqiniseko sokuthi uNkulunkulu kasoke alahle labo abathe ngenxa yokulingwa uSathane bakhetha ukuwela esonweni, kodwa ababuye njalo bakhetha ukuphendukela kuye bevuma izono zabo ngokweqiniso. Ngesikhathi uSathane ezama ukubhubhisa iqula leli, uNkulunkulu uzathumela ingilosi zabo ukuba zibaduduze njalo zibavikele ngesikhathi sokuhlupheka kwabo. Izikhali zikaSathane zizakuza ngamandla njalo langolaka. Lokudukisa kwakhe kuzabe kulukhuni, kodwa loba kunjalo ilihlo likaNkulunkulu lizabe liphezu kwabantu bakhe, njalo lendlebe zakhe zizahlala zilindele ukuzwa ukukhala kwabo. Ubuhlungu babo buzabe bubukhulu kakhulu. Lamalangabi omlilo azabonakala sengathi asezabaqeda, kodwa umnini wegolide uzabakhipha belungisisiwe ngendlela njengendlela igolide eliphuma lihlambuluke ngayo emlilweni. Uthando lukaNkulunkulu alalo ngabantwana bakhe ngesikhathi lesi sokuvivinywa kwabo okukhulu luzabe lulokhe luqinile njalo lujulile njengasezikhathini zokuphumelela kwabo. Kodwa kuzabe kudingeka ukuthi badlule phakathi kwamalangabi omlilo. Konke okusemhlabeni okukibo kumele kutshiswe ukwenzela ukuthi umfanekiso kaKristu ubonakale ngokuphelela. GC 621.1. Isikhathi sokudangala lokukhathazeka esiphambi kwethu sizadinga ukukholwa okwenelisa ukumelana lokudinwa, lokuphuza njalo lendlala. Ukukholwa okungasoke kuphele ngamandla laloba sekuvivinywe kanganani. Isikhathi sokuthula esikhona kathesi sinike wonke umuntu ukuthi alungiselele isikhathi lesi esizayo. UJakobe waphumelela ngoba kazange alahle ithemba njalo wayelokuzimisela. Ukunqoba kwakhe kuyibufakazi bamandla omthandazo ophikelelayo. Bonke abazagagadlela izithembiso zikaNkulunkulu ngendlela uJakobho ayenza ngayo, njalo abazazimisela njalo baphikelele njengaye, bazaphumelela ngendlela aphumelela ngayo laye. Loba ababengazimiselanga ukuzidela ukwenzela ukuthi babubule phambi kwaNkulunkulu lokuba bathandaze bengaphumuli becela izibusiso zakhe, abasoke bazifumane. Ukulisana loNkulunkulu yeka ukuthi balutshwane kanganani abakwaziyo ukuthi kuyini, balutshwane kanganani asebebezwa umoya wabo udinga uNkulunkulu ngamandla amakhulu kangaka okwenza bavangela ukuthi baphelelwe ngamandla enyama. Nxa amagagasi okudangala okungelamazwi okuwachasisa esethanyela lowo ozincengelayo, balutshwane kanganani ababambelele ngokukholwa ezithembisweni zikaNkulunkulu. GC 621.2. Laloba abasebenzisa ukukholwa okuncane kathesi basengozini enkulu yokuwela ngaphansi kwamandla okudukisa kaSathane, njalo lokuzithola bengaphansi komthetho ozabekwa ukuba ubambe ngamandla umzwangedwa, njalo laloba bengenelisa ukumelana lokuvivinywa lokhu bangena ngaphansi kobuhlungu lokudangala okukhulu ngesikhathi sokuhlupheka. Ngoba bangazange bakwenza injwayelo ukwethemba uNkulunkulu.
izifundo zokukholwa abayekele ukuziqakathekisa bazabanjwa ngamandla ukuthi bazifunde ngaphansi kobunzima bokudangala. GC 622.1. Kumele kathi sisijwayele ukubumba ubudlelwano lobuNkulunkulu ngokuhlola izithembiso zakhe. Ingilosi ziyaloba yonke imithandazo eqinisekileyo njalo lephuma enhliziyweni. Kungangcono sitshiyane lezinto zokuzithokozisa kulokuthi siyekele ukuchitha isikhathi loNkulunkulu. Ukuswela okwedlula konke lokuzidela okwedlula konke nxa kulesandla sikaNkulunkulu kungcono kulenotho lezikhundla njalo lobungane yena engekho. Kumele sibeke izikhathi zokukhuleka. Uma sivumela ingqondo zethu ukuba zigcwale inkanuko zomhlaba, uNkulunkulu sengasinika isikhathi ngokusithathela izithixo zethu zegolide lezindlu ngisho lezemihlabathini evundileyo. GC 622.2. Abantu abatsha bebengeke bawela ezilingweni ngabe bebengazifundisi ukwala ukungena endleleni lapho abangenelisa khona ukucela izibusiso zikaNkulunkulu. Ngabe izithunywa ezithwele udaba lokugcina olucolekileyo okumele lunikwe umhlaba wonke bezingathandazela izibusiso zikaNkulunkulu hatshi ngendlela enqandayo leyokunganaki njalo leyobuvila kodwa ngokuzimisela njalo lokukholwa ngendlela uJakobe akhuleka ngayo, babengathola indawo eziningi lapho ababeza ukuthi ngiyibonile iNkosi manqamu njalo angizange ngilahlekelwe yimpilo yami. Genesis 32:30. Ezulwini bebeza kwaziwa njengamakhosana, njengabantu abalamandla okubhidana loNkulunkulu njalo labantu. GC 622.3. Isikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona sizabonakala phambi kwethu masinyane njalo sizadinga imkambo esingakabilayo khathesi njalo abanengi abalobuvila bokuyidinga. Kujwayelekile ukuthi uhlupho lubonakale lulukhulu nxa abantu becabanga ngalo lungakafiki kulanxa selufikile. Kodwa lokhu akusilo iqiniso nxa sikhangele isikhathi senhlupheko esiphambi kwethu. Ukuchasisa okulobunono obukhulu okungenziwayo ngeke kuveze lokhu okuzayo. Ngesikhathi lesi sokuvivinywa, wonke umuntu kuzamele azimele yedwa phambi kwaNkulunkulu. Loba uNowa loDanyeli loJobe bebekhona, ngiyazifunga kutsho iNkosi uJehova, bebengayi kukhulula indodana loba indodakazi kodwa bebezazikhulula bona kuphela ngokulunga kwabo. Ezekiel 14:20. GC 622.4. Khathesi ngesikhathi umpristi wethu omkhulu esincengela, kumele sidinge ukuba msulwa kuKristu. Ngisho langemicabango, uKristu kazange avumele ukuwa ngenxa yokulingwa nguSathane. USathane uyafumana enhliziyweni zabantu into eyodwa angangena ngayo nxa kulenkanuko yesono ethile ethandwa ngumuntu uyayisebenzisa ukuba izilingo zakhe ziqinise amandla akhe emuntwini onjalo kodwa uKristu nxa wayezitsho yena wathi ngoba umbuso walomhlaba uyeza kodwa kula ngala lutho kimi Johane 14:13 Usathane kazange afumane lutho endodaneni kaNkulunkulu eyayingamsiza ukuthi anqobe uKristu wayeyenze konke ayengakwenza ukugcina imilayo kayise njalo kwakungela sono kuye uSathane ayengasisebenzisa ekumlwiseni kwakhe lesi yiso isimo okumele batholakale bekuso labo abaza kuma ngesikhathi senhlupheko GC 623.1 Kusempilweni leyi esiyiphila kathesi okumele senze imizamo yokwehlukana lesono ngokukholwa egazini likaKristu elisusa izono. Umsindisi wethu omuhle uyasincengela ukuba sizihlanganise laye. Ukuba sibambanise ubuthakathaka bethu lamandla akhe. Ukungazi kwethu lokuhlakanipha kwakhe. Ukungafaneli kwethu lemisebenzi yakhe emihle. Ukukhokhela kukaNkulunkulu kuyiso isikolo okumele sifunde kiso ubunene lokuzehlisa kukaKristu. INkosi ihlala ibeka phambi kwethu, hathi indlela ebesizayikhetha ekhangeleka ilula njalo imnandi kithi, kodwa inhloso zeqiniso zempilo. Kweyemekithi ukuba sisebenzisane ndawonye lamacebo asetshenziswa lizulu okulungisisa izimilo zethu ukuba zifane lalezo ezisezulwini. Akula muntu ongavika kumbe adlulisele phambili umsebenzi lowo ngaphandle kokuthi alahlekelwe ngumphefumulo wakhe. GC 623.2 Umpostoli uJohane wezwa ilizwi elikhulu ngesikhathi esembonweni lisithi maye kulabo abakhileyo emhlabeni lasolwandle ngoba uSathane wehlele kini elolaka olukhulu ngoba esazi ukuthi ulesikhathi esifitshane Sambulo 12:12 Ziyesabeka izehlakalo ezivangela ukuthi ilizwi leli liphume ezulwini. Ulaka lukaSathane luyalukhula nxa isikhathi sakhe silokhu sincipha. Njalo umsebenzi wakhe wokudukisa njalo lokubhidliza uzafika esiqongweni sawo ngesikhathi senhlupheko. GC 623.3 Izibonakaliso ezesabekayo ezingajwayelekanga zizabonakala masinyazana emkhathini. Lokhu kuzabe kuyibufakazi bamandla amadimoni okwenza izibonakaliso. Omoya ababi bazathunyelwa emakhosini wonke omhlaba njalo lasemhlabeni wonke besiyadabukisa njalo baza wakhuthaza ukuba babambane loSathane empini yakhe yokugcina lohulumende wezulu. Ngenxa yomsebenzi yokusebenzisa ingilosi zakhe, ababusi njalo labalandeli babo bazadukiswa ngokufanayo. Kuzavela amadoda athile azazibiza ngokuthi anguKristu ngokwakhe njalo bazafuna inhlonipho njalo lokukhonzwa okufanele umsindisi womhlaba. kuphela. Bazakwenza izibonakaliso ezimangalisayo ezokusilisa abagulayo, njalo bazaveza ukuthi balembono evela ezulwini kodwa ezabe iphikisana lamazwi eBhayibhili. GC 624.1. Ngesicoco emdlalweni omkhulu wokudukisa abantu. Esiqogweni, uSathane unqo uqobo lwakhe uzakwehla azenze uKristu. Ibandla sekukade lichumayela ngokuza kukaKristu njengesiqongo samathemba alo. Khathesi umkhohlisi omkhulu uzakwenza kubonakale sengathi uKristu sebuyile. Endaweni ezijiyeneyo emhlabeni, uSathane uzazibonakalisa phambi kwabantu njengesidalwa esilenkazimulo enkulu, efana lendlela uKristu achaza ngayo eyanikwa nguJohane encwadini kaSambulo. Sambulo 1:13-15. Inkazimulo ezabe igombolozele ayikho eyidlulayo eseyake yabonakala emhlabeni. Kuzezwakala amazwi okunqoba endaweni zonke athi, uKristu sebuyile, uKristu sebuyile. Abantu bazazilahlela phambi kwakhe bemdumisa. Yena uzaphakamisa izandla zakhe akhulume amazwi ayisibusiso phezu kwabo ngendlela efana naleyo uKristu abusisa ngayo abafundi bakhe nxa eseselapha emhlabeni. Ilizwi lakhe lizabe lipholile njalo lizothile, kodwa lizwakala njengengoma emnandi. Uzasebenzisa amazwi alozwelo ukuchaza amanye amaqiniso ezulu akhulunywa nguKristu. Uzasilisa abagulayo, njalo ngemva kokwenza lokhu uzakhuluma amazwi okuthi useguqule usuku lweSabatha walubeka ngosuku lwangeSonto, njalo uzalaya wonke umuntu ukuthi ahloniphe usuku lolu alubusisileyo. Uza kutsho njalo ukuba labo abaqhubeka begcina usuku lwesikhombisa ngcwele bazahlambaza ibizo lakhe ngenxa yokwala ukulalela ingilosi ezithunyelwe kibo zilokukhanya njalo leqiniso. Le yiyo inkohliso enkulu njalo lokudukisa okulamandla phose angeke amelwe ngumuntu. Njengabantu baseSamariya ababedukiswe nguSimoni Magasi, amaxuku abantu kusukela kwabakhulu kusiya kwabancane bazakwamukela amanga lawo besithi lawa ngamandla amakhulu kaNkulunkulu. Imisebenzi 8:10, GC 624.2. Kodwa abantwana bakaNkulunkulu abasoke bakhohliswe. Imfundiso zikaKristu lo owamanga zizabe ziphambene lamaqiniso eBhayibhili. Izibusiso zakhe zizanikwa labo abakhonza isilo njalo lomfanekiso waso. Ubona okuliqula leli iBhayibhili elifundisa ukuthi ulaka lukaNkulunkulu olungaxutshaniswanga uthelwa phezu kwalo kwabo. GC 625.1. Okunye njalo yikuthi uSathane asoke avunyelwe ukulingisela indlela uKristu azakuza ngayo lapha emhlabeni. UKristu waxwayisa abantu ukuba bangadukiswa mayelana lendaba leyi, njalo wakuveza sobala indlela ukuza kwakhe kwesibili okuzakwenzeka ngayo, ngoba kuzavuka oKristu bamanga labaprofeti bamanga beze benze izibonakaliso ukuze kuthi nqa.